Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlangula 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubengafanelanga akhulume ngeZambia ngaliyandlela kumba akhulume ngamanye amazwe ngaliyandlela. Kukhona okukhulunywa ensitha, kukhona okukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngamazwi awethu lelo mkhokeli wakwele Russia izolo. Awukuthi elemelika linika eleZambia leMalawi imali yokuqinisa ezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe.
Okwakhathi sangeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona, kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lobudlelwano obunjani lelizwe leZimbabwe.
Kuyaxokozela kumabandla ezombusazwe kwele South Africa wona azama ukubumba uhulumende omutsha olakho ukuguqula ubudlelwano balelo lizwe leZimbabwe. Iqembu leZimbabwe Warriors likha phansi emdlalweni walo okulungiselela iWorld Cup. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngemva kokutshela usowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi elemelika liqinisa amandla alo ezwekazi leAfrika ngokupha eleZambia imali njalo lisekela lelo lizwe kugatsha lomvikela la kunhlelo zentuthuko ngenjongo yokunyampisa eleZimbabwe inhliziyo lilikhawulisa. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo emhlanganweni awenze lo Putin khona le kwele Russia ecela uncedo lokusekela ugatsha lwezomvikela kanye lezenotho eZimbabwe. Umnangagwa uthe iMelika lilizwe elizonda ilizwe lakhe esithi yikho nje lisekela amazwe akhe lane lalo afana layo iZambia kanye leMalawi. Abanengi abacubungula ezombusazwe loZulu Makhaza bayawasola amazwi kaMnangagwa la besithi obengamelanga akhulume njalo ngelizwe elingomakhelwane. Bathi njalo amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuthi kamthandi uhulumende wakwele Zambia. Isikhulumeli sikahulumende weZambia umnumzana Cornelius Mwita utshele iStudio 7 ukuthi kulusizi kakhulu okukhulunywe nguMnangagwa, wathi bakhetha ukukhuluma lolodaba ngasese. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube.
Indlela akhulume ngayo umongameli kayizange yaba lalokho ukujula kwezokudlelana lamanye amazwe, ayibanga lokuhlakanipha lokho esikukhangeleleyo ukuthi nxa ukhuluma ngamanye amazwe ukhuluma ngaphi njani. Futhi njengoba ekhuluma emphakathini kusegcekeni kurekhodwa, ubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, akhulume ngeZambia ngaliyandlela, kumba akhulume ngamanye amazwe ngaliyandlela. Kukhona okukhulunywa ensitha, kukhona okukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi ukuthi kuvele kusetshenzwa kanjalo. Ngakho kubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, kuyenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe bungahambi ngendlela efaneleyo. Nxa esiyacela abesefika akhulume ngawo ngaliyandlela lawo ma.
uhulumende wakwele Zambia uthi kungaba lusizi kakhulu nxa kuyikuthi ngempela uMnangagwa uwakhulumile lawa mazwi. Singabona lokho kuphazamisa yini ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leZambia?
Angiboni ukuthi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe neZambia buza konakala okwedlula lobu ngendlela obuvele bungakhona. Kuvele kulokungazwani okuthile selokhu kwatshintsha uhulumende kwangena omunye eZambia okaHH. Abuqinanga kakhulu ubudlelwane kodwa bukhona ubokuthi vele singomathelwane singabantu banye. Alikho ilizwe phakathi kwamabili elizavuka lingekho, singabantu banye. Ngakho ke khona lokho kuza kwenza ukuthi lanxa bengakuthokozelanga ukukhuluma lokho abakubone kusenziwa ngumongameli uMnangagwa, kube sekulungiswe insitha. Bona mbona sengathi baza kwenza ngcono kulayo ngokuthi bamlande insitha ukuthi hawo bekungafanelanga sikhulume ngalendlela kakhulu sikhuluma ngomakhelwane. Yikho lokho engibona, kangiboni ukuthi labo bazaphosela amazwe ebandla alobuchapha. Hayi, ngibona sengathi baza kwenza ngendlela ehlakaniphileyo ukuze bagcine ubuhlobo, ngoba sonke siyabudinga ubuhlobo njengomakhelwane.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Abantu abanengi abangene emhlanganweni wobuqoqweli ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe namuhla eHarare bathi lokhu bengayithembi imali entsha eyohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig, yona engatholakaliyo njalo okwakumele incedise ekulungiseni uhlupho lwentshintshi. Bathi imali le kayilancedo, ngakho kunzima ukuba belandele iziqondiso zonke abazinikwa libhanga leReserve Bank ezokusetshenziswa kwayo, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeHarare ebezibuthene eCoalition le-University of Zimbabwe UZ zitshele uMnumzana Innocent Mache, obemele usiba lukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqela ibhanga leli obumayelana nokusetshenziswa kweZig ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu beZimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesayisa ukubona lokhu kwenza kahle. Thina imali le ivele asithe ngoba ibuya kusetshenziswa uSwazi, amapolisi esithi ithandeni kambe kake lakuzwa ngaphi khona lokhu. Imali yelizwe kumele isithengise yodwa.
Lokhu kusekelisa kamusi Harare umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngokwakhe esebenzisa imali yaseAmerica athi sisebenzisa amaZigi, kuba nzima ukuba sithi hambe imali ezasisiza isifuna ukulahlekelwa ngamadola ethu.
UMnumzana Matthew Sibindi ohlala eHarare obesemhlanganweni lo uthi iZig izahlupha ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imichova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
UMatshe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
iZig imali yethu, imali yelizwe, ilizwe leZimbabwe. Iyedola le, irandi le, aso yethu. iZig imali yeZimbabwe, futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho uMnumzana Joyce Ngwenya, okuhlanganise Common Market for Liberal Solutions, uthi kumele uhulumende avume ukuba iZig kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, iproduction yethu, ukwenza ukuthi imali eyangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha, kodwa iproduction cycle yethu, ivalue chain yeproduction leconsumption le-saving ngekhono sibatsho njalo, ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekubotshwa abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bethengisa imali okungekho emthethweni, okudala ukugugudeka kweZig. Ingcwethi kwezomnotho zithi iZig ifana xathu lemali yohlobo lwama-bond leyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi bayazibuza ukuthi kambe kuza kuba lenguquko na kubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa nxa kungabunjwa uhulumende womanyano kulandela ukwehluleka kwebandla elibusayo le-African National Congress ukuthola amavoti aneleyo okubumba uhulumende lelo bandla lizimele. Leli bandla selizama ukukhulumisana lesiphathamandla zamabandla aphikisayo agoqela ele-Economic Freedom Fighters, umkhonto wesizwe, Democratic Alliance, lamanye ukuze kubunje uhulumende womanyano. Amabandla la aphikisayo athi angeke angene kuhulumende kanye ngoba alenhlelo ezijiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi ukwehluleka ukwehlukana kwenhlelo zamabandla aphikisayo lebandla le-ANC kungenza kube lenguquko yobudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa sixoxelo mnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othe kusakude phambili ukuba kwazakale okuza kwenzakala kungabunja uhulumende wenkazatho.
Okwakhathi sangeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona, kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lobudlelwano obunjani lelizwe leZimbabwe, ngoba kasikabi kwazi ukuthi iwaphi amaqembu kumbe wapha amabandla azoba ngamalunga alo uhulumende. Kungenzeka kube lebandla elikhokhelwa ngulo owayengumongameli BMK Party, kungenzeka kube libandla le-Economic Freedom Front lalo libe khona, kungenzeka ibandla le-Democratic Alliance libe khona. So ke kuba nzima ukuthi sitsho, ngoba ibandla elifanana le-Democratic Alliance siyakwazi vele ukuthi kalihambisani lokwenzakala eZimbabwe, njalo futhi kalihambisani lebandla le-ZANU-PF. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ibandla le-MK Party sike sabona umholi wabo owabatsha lowamiswayo ehamba esiyafika eHarare kungafiki eKhethweni, asikwazi ukuthi babekhuluma neHarare. Siyakwazi futhi ukuthi uJulius Malema engwe-EFF kwesinye isikhathi bayakhulumisana labanye abezanu-PF, asikwazi ukuthi baxoxisana ngani. Kodwa ke yikho engitsho ukuthi kunzima kwakhathi esithi sitsho ukuthi kungaba lotshintsho yini. Sikhangelele ukuthi nxa sokusiyavulwa ke indlu yesishayamthetho yele-South Africa, kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende weSouth Africa uzabe minjani.
Wena ngesifiso sakho ubona ngazani kumele kwenziweni?
Mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngabe ibandla le-ANC liyazakhela uhulumende lokho kuthiwa ngolwasemzini minority government, ngoba i-ANC yenza umsebenzi omkhulu ukuvikela izizalwane zasePalestine. Nxa kungangenela i-Democratic Alliance kuhulumende wobumbano, sibona ngani lokho kuzatshintsha. Esihlala sikutsho nxa sekubuya eZimbabwe, lokho siqinisa ukuthi ibandla le-ANC kalizange libe lobudlelwano ngesikhathi sempi leZANU-PF. Ibandla le-ANC lalobudlelwano leZaphu, yikho kokumele sekuphakamise ukuthi sibonise ububi bokuba lobudlelwano lebandla leZANU-PF abangazange babe ngabangane nangesikhathi sempi yenkululeko.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena, ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa. Izifundi ezilichumi lanye ezivela esikolo se-Inala Country School esigodini eMathebeleland South zikhona pha eMelika ukuzofunda okuchiyeneyo phansi kohlelo lwe-Youth Ablaze Global Exchange. Izifundi lezi zethekelela amakolishi emfundo yaphezulu ngenhloso yokuthapha imfundo ejulileyo kanye lamasiko aseMelika. Utaboka Ncube usipha lolu daba.
owasungula inhlanganiso ye Youth Ablaze Global umnumzana Mlungisi Mhlophe uthi uhlelo lolu luza kupha izifundi ulwazi olugoqela olubukhokheli kanye lezamabhizimusi.
Mayibuyela umntwana ahambe phethu into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa, lephupho lakhe ukuthi liyafezeka, ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo.
Lonyaka inhlanganiso ye Youth Ablaze Global ibambisana lesikolo seInala Country School ngenhloso yokuthuthukisa abantwana bemaphandleni. Umqondisi wesikolo leso uMnumzana Qiniso Mpofu uthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu abatsha.
Indikimba yokubumba umuntu ophelele ephelele entweni zikamoya, abe spiritually nourished, aphelele ku skill, abekwazi ukuthi ubuciko bezandla lolwazi olubambekayo kuyamsiza umuntu afunde, aphinde futhi aphelele ekukhokheleni, abe umuntu olokuqedisisa ngama global systems.
Omunye wezifundi lezi ezikwele Melika ukuyanda Sibusiso Moyo.
Sizilapha i-USSB nge-cultural exchange program, esizosifundisa, esizotshintsha nama ama culture zethu la labantu bangapha. So sizofunda izinto zalapha, sifunde into abayenzayo ama-beliefs, like sibafundise ama-beliefs ethu, sibafundise le izinto esiyazifundiswayo ngabadala manje, lama-religions ethu sibafundise le, khangelele ukuthi lathi sithole ulwazi, sifunde izinto ezinhle, lathi si-experience izinto eziningi lapha e-America.
Umbalisi ofundisa eInala Country School obuye labantwana laba eMelika unkosazana Paula Paloma uthi ukhangelele ukuthi bazabuyela belolongekile.
Bese ukhangeleleyo kuprogram leyo ukuthi abantwana bahambe ezindlini bekwazi ukuthi bafuna ukwenza empilweni. Yes. Ngoba ukuza lapha yi-different world nje ngokwayo. So individually bala ma-careers abo bavele befuna ukwenza. So we are hoping ukuthi bebuya lapha kuzabancedisa kakhulu ekuchuzeni a better life.
Uhlelo lwe Youth Ablaze Global Exchange Program lwasungulwa ngomhlophe owazalelwa koBulawayo eZimbabwe njalo okwamanje ohlala eVirginia eMelika. Phansi kohlelo lolu izifundi lezi zizakwethekelela indawo ezigoqela amakolishi, amamyuziyam, amabhizimusi kanye lendawo zokuzilibazisa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Kweziphathelane leMelika.
Engaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors.
Umkhankaso kaTrump uthole uxhaso lwemali olungakaze lubonakale kunkulungwane zabalandeli bakhe ngemva kwamahola angamashumi amabili lane kuphela kwethulwe isinqumo somthethwandaba.
Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump waqamba amanga encwadini zamabhizimusi akhe ukuze athole usekelo kukhetho lomnyaka ka-2016. Ukutholakala elecala kukaTrump akusoze kumsize, ikakhulu kubavoti bonsundu, kutsho usibalukhulu wesigaba seMaryland uMnumzana Westmore owebandla lamaDemocrats.
What's going to resonate with community as a whole is having a person, having a president like we have in
president. Ukuzemukelwa ngumphakathi kuba lo muntu wabantu onjengomongameli Biden okhangelele ikusasa yabo eqhakazekileyo.
Ekhuluma labezindaba bomsakazo weFox News ngesonto kuhlelo Fox and Friends, uTrump uxoxa ngokuthi ulakho ukugwetshelwa uhlala ejele kumbe ukungasuki emzini wakhe i-house arrest mhlaka 11 Ntulikazi.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it. With a
angazi ukuthi uZulu uza kumela yini lokho.
lokhu.
Uyazi, ngibona njengathi uZulu kasoze akumele lokhu. Ngibona njengathi uZulu uza kuthi sefike kusibanga sokungamukeli ukuhlukuluzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-X sithi isigilamkhuba sithi kuza kuba lodlakela nxa engagwetshelwa ukuhlala endlini. Nanxa umongameli Biden ekhangelelwe ukuqhubeka esithi akula ongaphezu komthetho, umkhankaso wakhe uza kwengezelela ukusetshenziswa kwesigwebo sikaTrump ukuhlasela isimo sakhe. Kutsho ocubungula ezombusazwe ekolishini ele University of Chicago, unkosikazi Susan Stokes.
His desire to use his money and power and influence to avoid
umkhuba wokusebenzisa imali ukuze engajeziswa kuza kuba njalo.
Ngaphandle kokujabulisa abalandeli, umkhankaso kaTrump ungenza ngcono nxa ungahlambulula umbiko ukuze uhuge abanye abavoti, kutsho uStokes.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the
engxenye abesifazana bemadolobheni abangacaci ukuthi bazavotela bani ngokhetho luka-2024 badinga isizathu sokuthi bakhangele phandle kwesigwebo lesi.
Imikankaso yababili ikhangelelwe ukuqhubeka izama uhuga abangazi ukubana bazavotela bani phambilini kwengxoxo mpikiswano kamhlaka-27 yonale inyanga ikaNhlangula. Lolu daba luqoqo intatheli zindaba eVOA uVeronica Balderas Iglesias lwethulelwa kuStudio 7 yimi uPraxedes Jeremiah.
Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Lichona njani kuStudio 7? Yabizwa laba bafana laba bezano laba abathi khona kube kungamaqhinga ukuthi kukhitshe ama liberation party, kodwa empeleni ama liberation party anceda ngani Africa? Amazwe aseAfrica abolile busu ngendaba yama party wona lokuthi angama liberation party. Silohlupho kakhulu ngoba lawa ma party othi liberation party basebenzela izisu zabo, kodwa ke into ongayizwisisiyo lo mfana kumbe kuthiwa ngumabutho moyo ikuthi iSouth Africa ayifani leZimbabwe. iSouth Africa kukhulunywa ngedemokrasi. Lokho likwenzayo ukutshona lichaya abantu ukuthi lithi abantu bayalithanda bengalithandi. Ayikho leyo nto leyo, kodwa ngelinye ilanga akaphuma kuphela lawo ma-liberation party.
Ibelipho njani kuseni kuStudio 7?
Ulimemayo lapha nguJeffrey Chuma, ngilapha kuJimila. Ngiya kulesinemezelo nje sokuthi i-government ithume izinduna ukuthi sikhulumisane lazo ngodaba lwegubhurawundi. Siyanxusa lonke bathokazi abahle, asihlonipheni izinduna, sihambe siyekhuluma lazo sibatshele iqiniso okwenzakalayo, ngoba bakithi abantu baphela kula muntu ongakwaziyo ngombhuqazwe. So nxa igovernment sisondela kithi ithweni funa zokukhulumisana lathi singesabeli khatshana, asisondeleni asisondeleni asondeleni bathokazi abahle. Ngiyabonga, ngikhuluma lapha ngomathuphuli, ngifaka lesi sinemezelo kini lonke jikelele ukuthi asondeleni bakithi ekhulunywa lezi nduna.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo kakhulu, okhulumisayo ukona waselupani ithema 41 lapha okwamanje South Africa East London. Sinokuthokoza, sifunda okuningi kakhulu kuleli lizwe makukhulunywa ngefreedom. Sibonile ukhetho lwenziwe, sabona umongameli we-ANC uRamaphosa evuma ukuthi abaqhubanga kakuhle bona ekhetho. Akunakulwa, akunakala, not lokhu kufanana nokwethu. Ongathi ama-politician akithi, especially ZANU-PF, ongathi ingafunda entweni ezifana lalezo makukhulunywa ngefreedom. Uma abantu bengasakufuni, lalela abantu njalo ungayenzi okwenkani. Bona bayenza okwenkani abeZANU-PF, bafuna ukubusa ngenkani, bafuna ukuthi abantu babavotele ngenkani, abantu bengabavotelanga. I-suppose besitophe le nto abayenzayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, eleLesotho linqobe iqembu leZimbabwe Warriors nge-2-0 emdlalweni wokulungiselela imidlalo ye-2026 World Cup namuhla enkundleni ye-Orlando Stadium kweleSouth Africa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo wayedlalela ama-Warriors, u-Alexander Maseko.
badlale kahle despite ukuthi kona no preparations it was just like 30 days inside it was bafika nini bafika ngesonto and then they played the game nini after a long layoff badlale game in 40 times, so they played well. You were sixiwe ngama soft goals, a lot of chances.
Ye kulaba abathi kulaba bafana abancane kakhulu abavele ngilandi laba inxa yibo abangazilutho abakajayele phela sise abangabondabondeki njengani ungathi ngakhona.
The preparations are to me. As is Zangi, Sinzin, Siplani is Katisiko. Abafana lava, the Larama competitive leagues, in it. The Larama competitive leagues, la, but to Zumo would be the active. Which is what the active. As to Lang and this Katisha would prepare. As long as it's touring, this Katisha. So this is Piwan and Jango to Banu, Jala, Uban, Jala, good in Janin, Janin, Telepon, Kopan, Jini, Itim. As long as it's being mean to Nubari's Katisha would prepare. So in the issue. Mina ukuthi ama competitions afana nalawo siyazi ukuthi kona no calendar ikhona, so kufuze ukuthi la isiplane kulesikhathi.
Lo ngu Alexander Maseko owadlalela iqembu leZimbabwe Warriors obebukele umdlalo wanamuhla phakathi kweLesotho lama Warriors kwele South Africa. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi kaMasikandi osacathulayo oziviza ngejongosi lezinsizwa ephethe amasingo akhe amatsha.
Salbonani, salbonani, ngiyabonga ithuba engiliphiweyo. Mina igama lami Welcome Nube, igama lami lokusebenza ezomculo ngizibiza ijongo lezinsizwa. Ngokuhlala ngihlala eBotswana, ngisuka eZimbabwe endaweni yaseNkayi esigodini saseSibuyi. Ngumuntu osanda kungena kwezomculo, ngisese lama tracks wona lawa ambalwa.
Yimini ijongo lensizo phuma eNkayi esigodini saseSibuyi, ngithi indlela indlela engihambile kuzemfike la. Ngiyamemeza ngithi thank you for kumamkhulu ngonikazi lami ngokungiqeqesha ngizinikele ijongo lensizo. Ngithi angihambi ngedwa, ngihamba nawe udadewethu intombi yamaphupho, ngithatha phansi esitolo sesigabeni sasesinyandawo. Ngidlule ngiyathatha ijaha lakithi eNkayi primary, ngithi inkosi sesiyaphila. Ngijijile umabeka indlela esimazombe zombe, ngaqeda amanyathelo amadede siyakizwa kwasijabha emhlangeni. Ngiphinde ngithi usikoloto samashonisi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inamba zami zocingo yilezi +2 677 55 922 23. Abangidinga bengangithola lapho. And then kuma platform ngikhona ku Facebook, i platform yami ijongo lezinsizwa, i platform yami kuma TikTok as well ngikhona, bengangithola khonapho. Ku YouTube as well ngikhona, njalo i platform yami ijongo lezinsizwa ngokunjalo.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibathembisa okuningi kakhulu lokubajabulisa, njalo lokhu engisebenza ezinye izingoma ngisiya phambili. Ngibathembisa ukuthi kusiyafika uJulayi kuzabe sokule okunye okuningi ekupheleni kwakhe engibalungisela khona.
Jongo lezinsizwa lihlabela ke kamnandi lapho lisigcibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa sihlobo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esixoxa khona ngokubunjwa kukahulumende omutsha kwele South Africa. Kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo korolokwana wamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.